isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Da ukuthi umuntu laphelele impilo yakhe ngendaba yokuthi kulendawo okuthiwa yokuphakha kumbe ukubhadala ngendaba zokuphakha le. Into esibile mangalisayo ukuthi kuleli Zimbabwe thina sifithi sikhululekile njalo sigcina elizweni lethu. Kukhanye kunabantu abangalisabulalana bebulalekana indaba encane efana nami.
Kulo wesilisa odutshelwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana phezu kwendawo yokuphakha imota ezitaladeni.
Iminisitri yanceda sile fund okuthiwa yi-Women's Development Fund. Siyabanika ke omama izimali lapha befuna ukuthenga i-equipment kumbe lapha befuna ukuvula ama-centers awe-mining.
Umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka owe-Mine Entry Exhibition oqale lamhlanje koBulawayo. Umeli wesigodlo seMelika Harare Ambassador Brian Nichols lamhla ubhotabhota elokishini le-Glenview eHarare elequla elivela elizweni lakhe behlolisisa isimo somkhuhlane wesihudo se-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulo wesilisa odutshulwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana phezu kwendawo yokuphakha imota ezitaladeni. Umadubula ngosakhulayo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lane, ukuthi umufi yena oleminyaka engamachumi amane. Ababili laba kabakabethwa ngamagama. Kuqhamuke ingxabangxoza ngemva kwesehlakalo lesi. Uzulu watshisa imota kamadubula. Amapholisa athi asaxwayisisa lolu daba. Umufi ubikwa echiye unkosikazi ozithweleyo labantwana abane. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu njalo eyisiyakhamuzi seHarare umnumzana Charles Nyoni ngesehlakalo lesi.
Le into edamisayo sibili ukuthi kungatholakala ukuthi umuntu elahlekele impilo yakhe ngendaba yokuthi kulendawo okuthiwa yokuphakha kumbe ukubhadala ngendaba zokuphakha lezi. Into esibile mangalisayo ukuthi kuleli Zimbabwe thina sifithi sikhululekile njalo sigcina elizweni lethu. Kukhanye kunabantu abangalisabulalana bebulalekana indaba encane efana nale. Kuyamangalisa, kuyadamisa sibili.
Uma Dubula kukhona yini elikwaziyo ngembali yakhe ngoba amapholisa akakasho lutho ngaye?
Sisakudinga njengokutholi njengoba sithe sifika endaweni amapholisa esekithi amgijimisa amhambisa e-central. Kodwa yini, ngumuntu nje osakhulayo laya oleminyaka eyi-25 okwade nemotonyana yakhe nje aliyade hamba ngayo eyiye ebangele ukuthi kube nomsindo lo. Njalo nje into enanzeleleyo yokuthi phakathi kwemoto yakhe obethwele izinto ezifana namarigalia lawa awomhlangano wezano-PF ngoba kade kunamasikafa ngani maminyana sibili ngasehlaleni sangemuva emotweni. So ye, umuntu osakhulayo sibili kodwa igama lakhe asikabe lazisamelela amaphoyisa ukuthi esitsheli ukuthi ngubani igama lakhe.
Uma dutshulwa umufi kukhona elikuzwayo ngembali yakhe?
Uma dutshulwa nje umufi igama lakhe asenelisi ukuthi silikhulume okwakathesi njengoba umthetho wesithi kumele liqale kwaziswe abemboni yakhe njalo nesihlobo eseduzane naye ukuthi usebhubhile. Kodwa nje into esiyaziyo ukuthi unkosikazi yakhe simbonile njalo saxoxa naye. Unkosikazi wakhe uzithwele. Umadutshulwa lo umufi lo uthiye abantwana ingane ezingu-4, ababili bakhona ngabomfazi wakhe bokuqala, ababili abesithu bakhona ngabomfazi wakhe lo ozithweleyo onguye ohleleyo kathesi.
Unkosikazi kamufi ubesithini?
Unkosikazi ubephathekile kakhulu ngendaba le ukuthi shuwa umkakhe okade ephandela imuli yakhe ukuthi ehambise abantwana esikolo ngokugezisa izimota njalo nokuphakisa izimota edorobheni njengoba nje ukuthengisa njengoba wabe waba nguvenda kube sokwaliswa njengoba uhulumende wabaxotsha emgwaqweni ukuthi bathengise.
Lo mnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu njalo eyisakhamuzi seHarare ubexoxa icingweni lontungameli inkomo we Studio 7. Umbukiso omsebenzi wokwembawa lonyaka owe Mine Entra Exhibition uqale lamhlanje kobulawayo abesifazana aba kubhizimusi be ugatsha lokwezemba ngoba lokuthi ilizwe livule kwezamabhizimusi Zimbabwe is open for business ngoba bephuza ukupha osomabhizimusi besifazana abaphatheka kwezokwemba amalayisensi. Okuningi ngalolu daba sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Umbukiso wezokwemba uqale kahle lamhlanje kobulawayo lapho abesifazane abakubhizimusi lezokwemba abaqale umhlangano wemfundiso ehlafuna ngababhekane lakho malanga wonke kubhizimusi. Umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uvule umhlangano wemfundiso yabesifazana abakubhizimusi lezokwemba ethi kuhle ukubona abesifazana bengena kuleli bhizimusi elande abesilisa. Unkosikazi Nyoni uthi ugatsha lwakhe lebhanga elitsha labesifazana lilemali yokuhlomisa abesifazana abakubhizimusi lwezokwemba ukuze labo bathuthuke kulumsebenzi.
Iministry yethu iyanceda sile fund okuthiwa yi-Women's Development Fund. Siyabanika ke omama izimali lapha befuna ukuthenga i-equipment kumbe lapha befuna ukuvula ama-centers awe mining. Ayi lokho sokuzaphela ngoba kule act ebuyayo i-mining act mine and minerals act leyo izakwenza ukuthi abantu bancediswe kuhle kungabi lokucindezelana ngabe lobandlululo lapha kule act kumbe lapha kulomthetho. Ngifuna ukukhumbuza abantu bakithi ukuthi singesabi, sebenzisa umthetho ukuthi udinge ilungelo lakho. So omama kabaphakame baye ku-mining ngoba bengihamba labo mama abavela endaweni ezishiyeneyo balamamayini elizweni lonke kodwa ngapha angaboni omama abaphakamayo besithi bayamayina kumbe ubabona sibili begaxa izikhwama begebha besimba imigodi ngokuphakemeyo. Asiphakame nini sibe ngomama lathi abalama mines omama abenza kule.
Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ungene lumhlangano wakhuthaza abesifazana ukuba babambe ziqine.
Njengami ngiyabonga kakhulu inkuthazo evele kuminister umama Onyoni. Inkuthazo enhle kakhulu ikakhulu nxa ebesekhuluma ukuthi i-challenge kumele umuntu ayinanzelele ukubana iveza i-opportunity enhle. Nanzelele njalo ukuthi nxa abanye bethu besiba involved kuya kuba ngumakorokoza libala esesibanike lona kati ngama small miners ethu okumele sibanike that respect.
Abesifazana beZimbabwe sebaqala ukwemba beliqula kodwa bakhala ngabogatsha lezokwemba oluthatha isikhathi ekubapheni ama-license okusebenza okusemthethweni. Unkosikazi Lethwina Nyagano okhokhela iqula labesifazana abembayo abeChivero Women Mining bakhalaze kumphathintambo Nyoni bethi kunje bona lokhe belinde ukuthola imvumo yokwemba
sa-register ukuthola i-license yethu ye-mining ngo-February. Lanamuhla akwabi le progress asikatholi lutho. Esikufunayo thina ukuthi kwakhona besinike impendulo yethu. Besitshela ukuthi ukuhamba njani, ukuthi sesingaphi i-application yethu singaphi kwesikhathi, you know.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuncindezelwa ekuqaleni amabhizimusi lekuthengiseni amatshe aligugu ngemva kokwemba. Umqondisi webhanga labo mama i-Women's Bank unkosikazi Mandas Marikanda uthi ibhanga lakhe lilayo imali elinde ukuncedisa abesifazana abakubhizimusi lokwemba bengesi bangasabeli kude abaze bezodinga imali yokuthuthukisa amabhizimusi abo. Umbukiso walonyaka wezokwemba ugijima ngendikimba ethi Mineral Beneficiation Catalyst for Economic Growth. Umbukiso lo uqale lamhlanje ukhangelele ukuphela ngolwesihlanu kuyona le iviki. Umbukiso walonyaka ukhangelele ukuvulwa okusemthethweni kusasa ngumphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umeli wesigodlo seMelika eHarare uAmbassador Brian Nichols lamhla ubhotabhote elokitshini leGlenview eHarare elequla elivela elizweni lakhe behlolisisa isimo somkhuhlane wesihudo secholera wona usubulele abantu abedlula amashumi amahlanu elizweni. Lokhu kwenzakala iningi lamalunga idale lephalamende liphiwe umuthi wokuvikela lumkhuhlane ekilinike yaleli dale lamuhla. Asizweni okuningi okwenzakale kuleli dale kungxoxo lonkosikazi noMathemba Ndlovu okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, laye ophiwe umuthi wokwenqabela umkhuhlane wekholera.
Konke nje besithontiselwa, kungayisisi ukuthi nxa usithontiselwe songathi ingcekeza or uphile umathanda. Awuthi masikhongutshela nje ukuthi umuthi wokuvikela ikholera, especially abantu ababhesi eHarare lapho ekhona. Imfundiso okwanamhlanje asizange sibe layo, khonokho nje ukuthi kade siyithola emakhaya lapho esikhona, ukuthi siyafundiswa ukuthi sihlale endaweni ezihlanzekileyo sipheke ukudla kuvuthe. Imfundiso yekholera leyana sigeza izandla singakayenzi anything. Sizonceda abantu abahlala eHarare ngoba ezigabeni zethu asikakuzwa ukuthi umuthi lo uzafika, njalo ezigabeni zethu umkhuhlane lo ubungakafiki.
Esingathi kumqoka okukhulunywe ephalamende lamhla kuyini?
Okay, thina ngapha ku-Upper House besikhuluma nge-economy. Kule motion ye-economy emuve izolo ngu-Honorable Mahlakada yakade lokhu esiyihlafuna lanamhlanje. Sibonisana sibatshela ukuthi uyabona ukuthi i-US dollar noma befuna noma bengafuni vele seliyalile umsebenzi. So kade sizama ukuthi lathi sifake i-solution ukuthi ngabe uyayenza bibeke eceleni i-US dollar kuze sisebenzise irandi njengoba i-South Africa iseduze lathi ngoba okwe-US dollar akusakwaniseki.
Sibonile njalo elinye ilunga ledale lephalamende wezanu PF esithi ibandla le-MDC yini elibangela ukuthi intengo yempahla iqonge lokunye okwenzakala elizweni, likuphendule njani lokho?
Lokho vele sesikwazi ukuthi i-chorus yabo ukuthi bayangena bengalutha bengaqeda sebeblema i-MDC ukuthi yeletha ama-sanctions bona beyi babazingela wona and njalo bekhankasa babevele bekwazi ama-sanctions akhona. So akula sizathu abangasitshela sona ukuthi bethi MDC ilethe lokhu yikucatsha nje ngomuno kwabantu asebeyehlulekile.
Lo nkosikazi noMathemba Ndlovu ilunga ledale lephalamende okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxelaye eseHarare. Abenhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe baqhube umhlangano wokuhlaziya uhlelo lukahulumende lweziqondiso zokuzinzisa umnotho welizwe olwe-Transitional Stabilization Program ukuthi lutshoni njalo lusangaphi ilizwe. Intatheli yezindaba ye-Studio 7 ubathabile Masuku usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi uhlelo lukahulumende lolu ole-Transitional Stabilization Program ngokwalo alulubi nxa kukhangelwe ngezomnotho emabhukwini, kodwa lokhu kuletha ubunzima kuZulu njalo akuhambelani lezombusazwe kanye labantu jikelele. Lezi ngcwethi zithi njalo kuqakathekile ukuvikela lokho okwasetshenzelwa ngabantu njalo lalokho abalakho emabhanga esikhathini lesi ukuze kungaphindwa ukwenzakala ngomnyaka ka-2008 lapho iningi elalahlekelwa kakhulu yizimali. Ingcwethi ehlolisisa ngezomnotho umnumzana Kholisani Moyo uthi uhlelo lolu luqondile njalo lungaletha intuthuko nxa lungaqhubekela phambili, kodwa usole kakhulu indlela yokwethulwa kwalo okuyikho okwenze abantu bethuke.
Ipolicy elethwe nguminister, thina njengama-economists siyavumelana layo. i-policy esibona ngani ngaletha intuthuko nga ingavumeleka ukuthi iqhubekele phambili kodwa nje uhluphe esibonayo indlela elethwe ngayo yiyo engasaba ngandle ngoba besikwazi vele ukuthi ama RTGS balance lawa akhona awahambelani le US dollar lama bond lawa esiwaphethe akahambelani le US dollar.
Umnumzana Angleston Sibanda wenhlanganiso ye Shalom Trust uthi uhlupho lweZimbabwe ukuthi abantu bagcwele ezombusazwe ekhanda okuyikho okubuyisela muva intuthuko yelizwe.
Uhlupho silalo njengamaZimbabweni yikuthi singqondo zethu zigcwele ipolitics o 20 something years or for donkey years lokho kwavula inyamazana le kuthiwa MDC ingqondo zethu zihlala zigcwele ipolitics sesicabanga ukuthi yonke into sikuthi ngani twa sidla ipolitics amaZimbabweni siexpect ukuthi sibona ngani ukuthi uChamisa Chete angabusa i-economy izavuka ilungile kodwa yithi esithona sibhizi asilimi asisebenzi afica amadoda amadala njengangathi ethengisa imali ezitridini kulokuthi sihambene emapulazini siyelima.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi wenhlanganiso ekhangele ezamalungelo kaZulu ophila ngokuthengisa yena ke uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zehle ziqonde ebantwini zifundisa abantu ngokwenzakalayo khona wonke umuntu ezazwisisa njalo abone ukuthi ilizwe liyangaphi.
Ngiyadinga lokuthi sibuzo sathi ifundise abantu uhulumende enxeke amehlulu ukuthi athi abantu babekwazi kwenzakalani ngento zama-fiscal policy lezi lama-monetary policies kwedeka lukhona sihambe ebantwini siyabatshela ukuthi exactly kwenzakalani sibanike ispace bakhulume nge-crisis leyenzakalayo lokuthi bona bafuna kwenziwe njani.
Ugogo uJulia Nkomo isakhamuzi sakobulawayo uthi akubuyelwe endaweni yokulima njalo kuqakathekile ukuthi abantu balime ngoba akula muntu ongasebenzela omunye.
Khona ukusibili ukuthi akubuyelwe endaweni yokulima, that is true. Okurongo nje ukuthi lina abantwana kalisafuni ukuhlala emakhaya sesisakhe umntangakhe izindlu lapha edrobhini yabo seqedile abafazi bena kabasafuni ukuyahlala ekhaya, that is bad. Asakhe nini imizi silime khonoko ukuthi silungise nini ilizwe lethu singazathi sifuna ukulungiselwa ngabanye abantu.
Ukuze isimo elizweni silunge, kuqakathekile ukuthi abantu bebophe ziqine njalo bekhangelele ukuthi insuku ezizayo zingaba buhlungu, kodwa isiphetho izinto zizalunga nxa kungalandelwa lolu hlelo. Amabhizimisi amaningi asevalile ngenxa yokuguquka kwesimo elizweni mihla yonke belindele ukuthi basebenzise imali yakwelemelika. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho ebezisemhlanganweni lo zithi abantu beZimbabwe abakwazi ukudala imisebenzi njalo bacabanga ukuthi umsebenzi ngokugqoka ithayi yikho lasemakhaya abantu abasalimi okutsho ukuthi labantu balomlando wathi ukuthi basole uhulumende kokuphela kumele bazibuze ukuthi bona benzani. Uhulumende ukhuthazwe ukuthi aphungule okuzwayo ukuthanda ukusebenzisa imali mahlayana nje okuyinto emqoka ekudaleni isikwelede elizweni lokukhuphukiza isikhexe kwezomnotho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni olwe Diaspora Forum namhlanje sikhangela okwenziwa yilezi yilaba ngabakwenzayo ukuphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe osugaqa ngamadolo. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Iqembu lamalwecacha elilwisa kwele Somalia ele Al-Shabaab selibulele abantu abahlanu abagoqela isizalwane seBelitani ngemva kokubethesa icala lokuba zinsoli zikahulumende walelo lizwe lweBelitani leMelika. Umthethwandaba we-Al-Shabaab ohlale edolobheni leJilib ugwebe laba bantu izolo ukuba babulawe ngokudutshulwa. Iziphathamandla zakwale Bulgaria zibika ukuba amapholisa asenelise ukubopha umuntu owayedlwengula lokubulala intatheli zindaba elodumo yalelo lizwe UVictoria Marinova, umtshutshisi omkhulu kulelo lizwe, uChief Prosecutor Soter Tsarov, ubike ukuba uSeverin Krasnodov, oyisizalwane seBulgaria, ubotshelwe kwele Germany. Ekuqhubekeni kokonakala komnotho lokuqansa kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo, izizalwane zeZimbabwe zibikwa sezithumeza impahla le ngobuningi. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende elokhu engakasusi umthetho wenqabela ukuthengwa kwenye impahla phandle kwelizwe. Uhulumende uthi umnotho othiwa i-Statutory Instrument 64 kuzamela ufakwe eceleni ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuthenga impahla phandle kwelizwe. Kodwa lokhu ukhona. UChris Gando, Studio 7, uxoxa lesizalwane seZimbabwe. Umnumzana Cassius J. Simana Mpofu ngalolu daba.
Ye, phela isikhathi sonke lesiloba nje izinto ekhabe ziraiht abantu bebethenga, kodwa thesi ungathi indlela sebethenga ngayo sibabona ku-highway lapha umalayitheretelisata isikhomba ukuthi sonephrobhlemu enkulu ekhona ekhaya. Sesiwele kuminyaka ka-2008 obekuyibelobuzima khona, abantu bezele sebephila ngokudla kusuku e-South Africa. Kuyabonakala sukuthi ekhaya sokukubi yaphuma impahla ziye ekhaya kudla kakhulu, kokubonakala ungathi kuthelwa ngabantu behamba lapha ekhaya.
Okubonakala kakhulu impahla ezinjani?
Wabonakala kakhulu izinto zokudla. Ma ufika lapha abathola khona impahla laba abazitholela impahla bezinto ekhaya, kakhulu into abajuleyo into ezengegrosali nje isikhathi esiningi esibona bengathi bazingazokwakathesa.
Yona kodwa intengo injani khona ngapho e-South Africa, ikakhulu nxa uqathanisa lale esiyizwayo ukuthi ekhaya iqansa mihla ngemihla?
Intengo ngapha i-right kakhulu, loba nje irandi lingathi liyawa lilokhu intengantengo okuthile likwenzakalayo. Kodwa-ke lona ngokwale randi lihambelana lempilo elapha e-South Africa, ndo nje abanye bekhala bethiso ngathi into singasezithula. Kodwa-ke masisizo lokho esikuzwa kuvele ekhaya kuthuthi ekhaya sokudula kakhulu into eziningi ngathi ziphindwe kathathu kwintengo le esithenga ngayo lapha e-South Africa la, masi izinto ezithule ekhaya. Kuthuthi ekhaya kusokulobunzima sokudula kakhulu, so i-3 times i-price esithenga ngayo lapha thina e-South Africa.
Manje khona ukuthumeza impahla zona lezi ezithengwayo khona ngapho zisiwa ekhaya kulula na?
Akukho lula kakhulu ngoba labo omalayitha labo badla khonapho. Ungathenga impahla egrosari efika 2000 lawula kukuthia imali egijimela ku-1000 yokuthwala, asuke lapho ayekhala futhi ngokuthi ebhodi eziyintula kho kungadluli lazo, ngoba umthetho labo babeuphathisile iminyaka ezivele i-statutory instrument yana eyayivalele ezimpahla ukuzingena ekhaya lokhu usebenza lancale ezimpahla zingasekho ekhaya. Into ezingaba-i-cooking oyili lamasepa lento ezinye ezinjalo abazivumeli ma uthela sebhodi abala bazithathu ngaba lo mnyama o ma ungabengasathanga kuthinibhoda ithutho enkulu kakhulu. So kuba nzima kithi ngapha kucina intengo zangkhona sofosa ukuhambelana nekhaya. Kodwa-ke sesithi thina ngoba noba kungabe kudule kodwa kukhona ekhaya sizwa kunye kudula kanjalo kakukho lokuba khona apho otholakala khona kuba ne-panic buying. So ubunzima esibhekana labo athesi ukuthwala ukubhadala konke esikwenza abantu abasithalela impahla. Kodwa ngaphandle kwalokho hhayi into ziyadhingeka ezitolo labo malaita ngoba yi-bargaining sikhuluma into yolakho ukuthi ukhulumisana layo ukhale layo akuzwa ukuthi awukhala kanganani. Kodwa-ke hayi ngathi kungcono kakhulu la
bona abantu abavela ekhaya zodinga imisebenzi khona ngapho e-South Africa sebebaningi yini nxa sikhangele udubo olusekhaya?
Ngakukacacokwakathesi ngaphandle kokuthi sikhuluma ngokuthi bevele abantu bevele besiza isikhathi sonke besiza ngapho e-South Africa bezodinga imisebenzi. Kodwa asikaboni ngemva kokuwa kwe-economy sokusenzakala ekhaya ukuthi inamba layo seyikhuphukile na. Kodwa kuzabonakala ngoba nakhona khonapha into ngathi yazimanga kuse ukuwa kwerandi le-industry ngoba last week ufona i-government isenza conference othi azame ukukhulumisa ngendaba zomsebenzi ngoba bebona ukuthi ikhanya ngathi i-percentage yabantu abangasebenzi iyakhuphuka. So labantu abazavuya bevela le bebalekela umumo wenotho osukhona kuzoba nzima ukuthi bathole umsebenzi ngoba nakhona ukuthi bathole umsebenzi kumele babe namaphepha abavumela ukuthi babe la. Lawo maphepha athi asatholakali into ento ezingamaphemit angazeke bazithola kufela application epemit entsha. 1, 2 amasilamu asebebanika thesi ma umuntu esiye uma sebezefuna silamu so kumele ukuthi akhiye i-passport yakhe angene ngayo ngale. So kusiba nzima ngazi ukuthi kuzobanjani. Kodwa-ke awukabi nesenzi enkulu yonto into abangenayo, mhlawumbe sikhuluma nje incinci sebenjena ngokuningi ngoba thina sikezinye indawo asazi ukuthi kumi kanjani okwamanje.
Manje nxa ukhangele lo umnyaka kusiyafika uDisemba kuzaba kunjani kakhulu ebhoda lapha, sizabona abaningi bethumela impahla yini lokuye ekhaya?
Okuye ekhaya kuzoba nzima ebantwini abaningi, bazohamba kodwa bazokuba baningi. Into engiyibona ithilo izokwenza umnyaka mawuphela, impahla zizobaningi zisiye ekhaya, ngoba neshuwa ngendlela umumo oyiwona ekhaya kusiyafika uDisemba kuyabe kungaselani uthole ubonakala ezitolo, unless uma kungaba khona ongathinta ngesikhathi esincane, kodwa ngaphandle kwalokho ekhaya kuyabe kungasela lutho. So ukudla okuningi kuzovela eSouth Africa kakhulu, sibona kathi ebhoda kuzoba nzima, kuzoba pizi ngokudla okuzabe kusiwe ekhaya. Abantu abazukuba baningi, abazukuba baningi kakhulu, ngoba lakhona ukuhamba uyale umuntu uzobhala into azithengileyo lapha lokuya ekhaya, le ndleko ziyabaningi. Abantu bazakhetha ukuthi bathumele imali, bathumele ukudla kuye ekhaya, or babiza abantwana laba abanemvulezi bazilapho uzinza bazoziqhisa sekhithizi benazo la, kodwa okuningi okuzophuma ekhaya kuphuma apha kusiwe ekhaya, ngoba nathi kuzaba yikudla, abantu abazukuba baningi kakhulu.
Lo mnumzana Cassius Jays Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le South Africa. Abesifazane weZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa bakhala ngokuthi badliswa imbuya ngoluthi ngabaqhatshi abephula amalungelo abo mahlayana. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labeZimbabwe elabalekela ubunzima ekhaya lisiyazama impilo kwele South Africa likhala ngokuthi licinga libanjwa ngamandla ukuthatha loba yiphi imisebenzi abayitholayo egoqela endaweni zokuyadlela emaplazini nasezindlini. Laloba bele msebenzi yabo abayifundeleyo yaphezulu.
Khonela inzu sibuhlungu kakhulu lo ntombazana owaqhatshwa umlungu. Umlungu wathi ukunikeza 6000 and then phezu kwale 6000 umlungu oyindoda sasithi wathi even ufake leni 4000 uzokungenzisa ucansi.
Lo nkosikazi Nobuhle Ndlovu Mthombeni wabona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo abasebenza ezindlini kwele South Africa eye izwi Domestic Workers Alliance. Lolu daba lulandisela omama beZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa abebebuthene eHilbo bekhanda amacebo okulwisa inhlupho abahlangana nazo. Wothi ukuswelakala kwemisebenzi kwele South Africa sekwandise ukuhlukunyezwa kwamalungelo esebenzi ikakhulu ezibuya phandle kwelizwe. Inhlanganiso yabo le isithola ukuthi iningi labomama beZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa liyancindezelwa kakhulu ngabaqatshi.
Usebenza more than 8 hours, awukhona ukucela increase, awukhona ukutsho ukuthi this is overtime because usitshela ukuthi you are not educated. Example, abasebenza amabhenki, amathitshala, umnyaka uma uphela bakhutshulelwe iholo lawo, but abasebenzi bezindlini kumele ukuthi uyoguqa phansi ucele ukuthi ngicela i-increase.
Nkosazana Siyamthanda Dube odabuka koBulawayo ufike eGoli ngo-2007 wafika wasebenza endlini yamakhiwa. Wothi umqatshi wakhe wambhaxabula kabuhlungu ngemva kokuhambisa umntanakhe oleminyaka emine 4 years ekhemesi esiyamdingela umuthi ngoba egula. Icala lakhe kwakuyukuthi indaba etshiya umntana ekhiwa oleminyaka elithumi lesithupha 16 years eyedwa endlini kulokuthi alinde owekhiwa lo ekelo wakhe aqhubeke egula enjalo. Yena-ke uthi wasukuma wazilwela wayemangalela umqatshi wakhe.
Ngawa wina ama case wonke, so akuna sisidingo sokuthi wesabe ukuthi ngoba ulama paper wena maybe awusozi indaba yakho isizwe kanjani oro kanjani. Imithetho yomthetho, whether ulama ama paper ora ulama ama paper, asiphakamele nini ukuhlukunyezwa singavume ukuhlukunyezwa singabomama sisebenza emakhishini.
Inhlanganiso ye izwi Domestic Workers Alliance ikhuthaza omama ababhekanela lokho ukucindezelwa ukuthi basukume bazilwele ngoba umthetho awuvumi ukuthi bancindezelwe. Ethi kule ndaba ezinenge seziphanyekwe emthathwani ndaba kugcine abacindezelwayo laba sebehlawulwa. Kanti komama beZimbabwe abe bebuthene eJohannesburg befundiswa ngamalungelo abo lawa bade kusiya phambili sebezazilwela. Mina Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngini Benedict Nhlapho.
Singakaluqhubi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulo wesilisa odutshulwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana ngendawo yokuphaka imota ezitaladini. Umbukiso womsebenzi wokwemba walo nyaka we-Mine Entra Exhibition uqalile lamhlanje koBulawayo. Olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.